So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuMfumfu 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, uhlangothi lwezempila kahle luthi kulabantu abahlanu ababulwe umkhuhlane wa COVID-19 izolo eZimbabwe.
Ngegagula umkhuhlane we-COVID uyakuhlaselwe yifulu enkulu.
Abaphilisa uhulumende bachwethoza abatsha abakubandlalazana PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa aluphalele kumbe afele ehofisini kamongameli.
Lokho kuthiwa ngabafana bezanu kuyinhlala yenza into esiyikhangeleleyo ukuthi vele zanu kuzanu kukhanye ngani kucatshangwa kubuyele emuva.
Kulungiselelwa usuku lwe-Anti-Sanctions Day. Abanye bekhala ngezijeziso zenoto ezafakelwa abakubandla lezanu PF.
Ama-sanctions yinto ebuhlungu kakhulu alubana ngabe akhusho.
Kodwa kulabanye abathi izijeziso zenoto lezi kazilani lokubhekanela abantu eZimbabwe. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abahlanu abakulwe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Wathi bangamachumi amathathu lasikhombisa 37 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lolu luthi umkhuhlane lo sewabulala abantu abedlula inkulungwane ezinye lengxenye 6668 solokhu waqhamuka nyakenye eZimbabwe. Abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 133,000 sebabanjwa ngumkhuhlane lo kwaphepha abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili 127,000. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abedlula kancane izigidi ezintathu 3.3 million sebejove ijekiseni yakuqala, kuthi njalo asebejove esibili bafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million. Ulabatsha kubandla lezanu PF basebefuna kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungenela iminyaka elitshumi. Abatsha laba bathi uMnangagwa wenza kahle, ngakho ke kumele ukuba kwengezwe iminyaka yokuhlala esikhundleni sikamongameli ukuze asebenze ngamandla ekuthuthukiseni ilizwe leZimbabwe. Isekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba umongameli uvunyelwa ukuhlala esikhundleni engakhethwa kabili okweminyaka elitshumi. Kungedlula lapho kasavunyelwa ukuvotelwa nguZulu. Abakubandla elibusayo bathi kumele kuguqulwe lokhu kwenzela ukuthi abantu baqhubekele phambili bevotela umuntu abamfunayo. Lokhu kutsho ukuthi uMnangagwa ulakho ukugugela njalo ukufela esikhundleni sikamongameli. Amabandla aphikisayo athi okwenziwa nguMnangagwa kwedlula kwakusenziwa ngowayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Osekela ibandla lezanu PF umnumzana Eliphas Mashaba uncoma abatsha abathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso ukwenzela ukuba uMnangagwa ahlale isikhathi eside esikhundleni.
Ama-youth ananzelela ukuthi i-economic revival sokungazathi kuyakhanya, empowerment yama-youth, ilizwe lithule, imigwaqo iyalungiswa, ama-mines sikhangela izinto zonke zidevelopha. Ngakho ke ama-youth njengama-youth bethathwa lolo udumo, bethathwa imisebenzi emihle le abathe bayikhangela, balalo ilungelo lokufaka izifiso zabo ezokuthi kambe umkhokheli onje nxa ade ngaphiwa isibanga eside kambe angasinika ama-results anjani.
UMashaba uphinde wathi
yebo yenxe ngaso sasinguye sasilaye the past 35 years kutsho ukuthi ngayo ilizwe leli lisekhanani. Kodwa uvele usithembisile yena uPresident uMnangagwa ukuthi sifuna ukuthi sifike eKhanani. Ngakho nansi kuKhanani abantwana bakhangela ukuthi kambe nxa bengaba belaye busiya kusiya kungazake kulunge yini isifiso sethu sonke njengeZanu PF ukuthi ngakwenzakala. Kodwa ke umbono wabo njenge youth league kunjalo singakhohlwa ke ukuthi bese sikhangela ukuthi silama silemgoqo ethize esilayo engenza khona ukuthi kwenzakale.
Kodwa umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwazi Republic Party, uthi ibandla elibusayo ligangile.
Sikubona kuyinto lokuganga phakathi. Anyway, sasihlala sibatshela abantu njalo sihlala sibatshela ukuthi akulaza new dispensation lapha. Ngezindlela kuyasibonisa ukuthi layo sengabusa mhlawumbe bazadonsa 30 years njengoRobert Mugabe.
Lokhu kusekelwa umnumzana Isaac Mabuka, umgcini sihlalo webandla leZaphu.
Kufana nalokhwana kaMugabe ukuthi umkakhe laye kwase ungani vele sebengama demigods elizwe ukuthi bazikhulumela lokho bakufunayo ngenxa yokuthi iparty yabo iyavuma ukuthi kona bakontinue umuntu wabusa azafe. Akulunganga ngokubona kwami. Hayi, ama-youth kabanikwa isikhathi labo babuse kuZANU-PF, bona ababakhulumayo kanti bona bazibona ukuthi abazoze bafa babuse. Kabangene babuse kuZANU-PF nxa ukuthi bayangena.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance, kulombono ofanayo.
Lokho kuthiwa ngabafana bezanu kuyinhlala yenza into esiyikhangeleleyo ukuthi vele zanu kuzanu kukhanye ngani kucatshangwa kubuyele emuva. Sasicabanga ukuthi phela njengoba isekelo sombuso welizwe sesifake isiciko kumbe isivalo kusikhathi umuntu angabusa ngasilizwe ukuthi ukuthi abantu bayabona ukuthi yingqubekela phambili lesiyenzayo. Kodwa hatshi, njengoba likubona izanu izahlala izanu izahlala izama ukuya emuva.
Ohlaziya ezombusazwe ezimele yedwa umnumzana efidlela Ncube uthi akumangalisi okwenziwa libandla leZANU-PF.
Into ekhulunywa yilaba batsho ukuthi ababusayo babuse kuze kube phakathi naphakathi, kususwe lokho okuvimbela ukuthi umuntu ahlale kuze kube ninabini esihlalweni, kuyinto egange kakhulu. Kanti ke futhi asingakhohlwa ukuthi ubuyanga lokungasebenzi owabatsha kukhulu kakhulu eZimbabwe okwedlula emazweni wonke omhlaba. Kubangwa yini? Kubangwa yikuthi bona laba ababusayo bayehlule ukubusa kahle ilizwe. Ngakho ke kuyamangalisa nxa uthola abatsha beyibo abakhalela ukuthi lobu sedilize ilizwe obabangela ukungasebenzi, obabangela indlalo, obabangela ukungaqeda isikolo ngendlela efaneleyo, kabuse kuze kube nindanini. Yinto engacabangiyo ke leyo, engafanelanga yamukeleke noma kutheni.
Isisekelo sombuso welizwe kusigaba sokungamajumi ayisitshiyagalolunye lanye, section 91 city. Umuntu osewo wangena esikhundleni sikamongameli okweminyaka elithumi kavunyelwa ukuvotelwa ngoZulu. Kulabantu abathi kumele zesulwe izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Labanye njalo abathi ibandla elibusayo kumele lijeziswe ngoba abalandeli balo bephula ilungelo loluntu. Bakhuluma lokhu ngesikhathi kulungiselelwa usuku lwe-Anti-Sanctions Day kusasa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko oqakathekileyo kusasa ngesikhathi kunanzwa usuku lwe-Anti-Sanctions Day. Amazwe asemhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika akumanyano we-Southern African Development Community asekela ilizwe leZimbabwe elithi kumele zisulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Amazwe entshonalanga athi ibandla leli lephula ilungelo loluntu njalo lehluleka ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo. Ukhangelelwe ukuba abalandeli bebandla leZANU-PF bazatshengisela emigwaqweni besithi kumele zesulwe izijeziso zenotho. Umnumzana Washington Mlotshwa ohlala kobulawayo ngomunye wabantu abathi isikhathi sesiside kukhalwa ngezijeziso zenotho lezi. Uthi sekufanele ilizwe leZimbabwe lidinge ezinye indlela zokuthuthukisa umnotho.
Indaba yama-sanctions sesikhulume ngayo kakhulu kusukela iqala ngo-2000. Ngakho sekumele sibe yile ndlela ezokuthi sikwazi ukuthi sikhulise umnotho wethu irregardless ukuthi kulama-sanctions kumbe awakho. Mbona ngani into esibulalayo kakhulu elizweni lethu yindaba ze-corruption. i-corruption yiyo esiqedile singakhipha i-corruption kusukela phezulu kuhulumende kusehla kuseya phansi izinto zizahamba kuhle ngoba iZimbabwe yile imali iyayenza through i-diamond igolide i-platinum and everything but because of i-corruption asiyiboni imali le isehla siya phansi siyabhenefitha umuntu ophansi.
Unkosikazi Patricia Chabalala, ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association, uthi ilizwe lithwaliswe nzima ngababusayo hatshi izijeziso zenotho.
Okubuhlungu leli langa noma lifakiwe yikuthi vele ilizwe lethu alikwazi ukugcina abantu balo. Inkokheli zeZimbabwe zizikhangele zona. Ama-sanctions lawo aletha ubunzima obukhulu, angezelela ubunzima emuntwini oZimbabwe lwana ozidubekelayo. So mina ngithi hayi ama-sanctions kawakhitshwe ye, angakhitshwa mabi ye. Kodwa okokuqala yikuthi ilizwe lethu yile lingenzi kahle.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Obed Bebe ohlala enketha koBulawayo.
Izijezo zomnotho lezi ayisizo zikaZulu, zivele zikhangelele abaphathamandla bakahulumende lamankampani ethize. Kodwa ke ngenxa yokuthi uhulumende wethu ujayele indaba yokuthi ebe ebhada omunye ngodaka yena kunguye ophakathi kwenkinga, yikho sithola ukuthi uthi yena ama-sanctions lawa yiwo ahlasela uZulu. Kodwa ke kunguye ohlukumeza uZulu ngentando yakhe esenzela ukuthi kukhanye kumbe kubonakale ngathi la ama-sanctions alimaza uZulu.
Kodwa umnumzana Greta Sibanda uhlala emganini koBulawayo uthi izijeziso lezi zithwalise nzima abantu eZimbabwe.
So ama-sanctions abuyile njalo they actually affecting abantu kazana. Laba abantu okuthiwa khona kumele ukuthi babe affected ngabakho affected. Ama-companies lawo kuthiwa khona are related le ZANU-PF ngama-companies aqhatsha abantu abaningi. So ngalokho ama-sanctions yinto ebuhlungu kakhulu.
Osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo uthi iZimbabwe yanikwa imigoqo ngenxa yenotho ekhona.
Singakhala iZimbabwe ilizwe eliphiwa ama-sanctions, liphiwa ngamazwe akhatshana lalo ngoba bele njongo zabo abalazo ikakhulu sikhena inotho isla eZimbabwe. Ama-sanctions la singathi ufana lo muntu okuthiwa akagijime kodwa ebotshwe inyawo. Ngeqiniso ngeqiniso akula kuphila abantu beZimbabwe singathuthuka kumbe siye phambili sibotshwe inyawo njengakhona kwama-sanctions lawo.
Umnumzana Thomas Hastings okhangelane lenhlelo ezitshiyeneyo esigodlweni seMelika kweleZimbabwe ngeviki ephelileyo eHarare wenze umhlangano lonkosazana Elena Duhan isithunywa esenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations ohlolisisa ngomonakalo odalwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Unkosazana Duhan ukhangelelwe ukuba uzagqiba uhambo lwakhe kweleZimbabwe kusukana ezilandelayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Emaphandleni namhla sisendaweni ezijiyeneyo zakhala ngomnumzana Chaimo Mpofu ohlala eBulilima esabendweni seMathabeleni South.
Sibhizi ngohlelo lokubhalisa ukuthi abantu bayibhalise ukuvota, especially abatsha ngoba abantwana abaningi bebengakuthathi serious ukuthi kumele bavote. Plus seyihlangane lo hlupho futhi oluningi lokuthi abantwana abaningi kakhulu emakhaya abakatholi izithupha, yikho okunye okusahlekuthayo. But sibhizi sibe mzamo esiyenzayo ukuthi abantwana labo bezame ukuthi bathole izithupha ngoba khona kulilungelo nabo.
Omanje sizwe umnumzana Sibangelizwe Siziba.
Ngihlala enkangezi ngegagula umkhuhlane we-COVID. I-COVID ikhanya uyabuhlaselwe yifulu enkulu. Kuyaqala ikhanda eliba buhlungu kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, uze ungasafuni ukudla, isifuba sibe buhlungu sivaleke, senziwa izikhwehlela eziningi eziba khonapho. Then ngokuvaleka kwesifuba langakungafuni ukudla, umzimba-ke ubusuqinelwa ngumkhuhlane lowo. Ngokuswelakala-ke komoya esingathi i-oxygen emzimbeni kubangelwa izikhwehlela eziyabe sezivala esifubeni, kuyenza-ke ukuthi umuntu-ke
akhanye sengaselamandla. Ukuhamba kwesikhathi ugcina usizwa nje ubuhlungu umzimba wonke. Ungananzelela-ke ukuthi ifulwe ndayo le ingaba yi-COVID. Suqalisa ukwesaba, usesaba ukufa, usungasela qiniso lokuthi uzaphila. Ukwesaba ukufa sokundawonye kuba ngumkhuhlane wenza ukuthi umuntu mhlawumbe umkhuhlane uqinise umkhulela.
Silugqiba lapha uhlelo lwezemaphandleni. Asihlanganeni nokuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Siyangena kusigaba esilandelayo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi lwemelika olukhangelane lezethekeli kanye leziphepheli luthi kulabantu abaningi kakhulu abadabuka kwele Afghanistan ababaleke kulelo lizwe okumele amaphepha abo alungiswe ngendlela eqondileyo yizisebenzi eziyisithupha kuphela ehofisini ye-US Citizenship and Immigration Service. Umsakazo we-Voice of America uthi ngeviki ephelileyo uhlangothi lolu-ke kumele luhlolisise amaphepha abantu abadabuka kulelo lizwe abafika 14,000 laba ngabantu ababalekela umbuso we-Taliban kwele Afghanistan. Umsakazo we-Voice of America ubika njalo ukuba abaqatshelwa ukuba ngamaloqatsha bahlasele intulongo eye-Oyo State ngolesi sihlanu kwele Nigeria bakhulula izibotshwa ezifika amakhulu ayisitshiyangalombili 800 izibotshwa ezifika phose amakhulu ayisithupha 575 zinyamalele abanye babo sebebotshiwe. Ukada Ahmed odabuka kwele Somalia njalo ongumhleli wezokulingisa usethole isicoco se-Golden Stallion kulandela ukunqoba kwakhe abedlula i-Jumilane ukuncintiswano kwabethula ukulingisa kumabonakude. U-Ahmed waloba ifilimu ethi The Grave Digger's Wife. So isikhathi sezamasiko. Namhla sixoxa ngokubulawa kwabesifazana ngamadoda abo. Sixoxa lo ngosizana seludewa othakazelelwa nguZulu enkundleni yokuxhumana eFacebook.
Indoda yathatha ukuthi umfazi yinto nje yisikorobho nje. Angazi ukuthi ngingayibiza ngithini. Amadoda they don't value abantu besifazane, kodwa abantu besifazane baqhakatheke kakhulu empilweni zabo. Lento yiyebenza ukuthi khona ingqondo zabo zingakwazi ukucabanga kahle, bagcina imfihlo ngaphakathi ukuthi noma unkosikazi wakhe engabenza iphutha akakwazi ukuthi amconfront asho athi mama abantu abamngenza into ethile kuzomele ayophuza utshwala angabuyi njalo akhulume abuye nje kuphela akhwele azehlele ayenze nje umntana abantu ingungu yakhe kuze kugcine kufike emaphethelweni ukuthi ambulale.
Kukhona okunye na okwenza ukuthi kube njalo.
Amadoda ayajola too much. Athi uma esebona ukuthi hayi sokumnandi langaphandle acabanga ukuthi lo mfazi osendlini akasengiyo mfazi, kungcono ngimshiye. Kodwa ngeke ngize ngimshiye ngamane ngimbulale than ukuthi ahambe, ngoba uma ephuma ezandleni zami uzobonwa ngenye indoda and leya ndoda uma imbona izomphatha kahle ukudlula yena. Lento yinto engayifuni ukuthi abone umunye umuntu wesifazane ajabulile. La madoda anengqondo yokubulala abantu besifazane benziwa ukuthi khona abakwazi ukuphatha vele umuntu wesifazane kwasekuqaleni, abayazi ivalue yomuntu wesifazane. Kuthathwa nje umfazi ngoba kuthiwa khona kumele ngithathe, abathathi umfazi ngoba bemthanda. That's why umuntu ebe nesibindi sokumbulala. Umuntu uyahamba ayojola ngaphandle kube mnandi ngale ngaphandle, ethi uma esefika endlini unkosikazi wakhe akasamboni, egcina sembona njengathi yinyamazana, engathi ngesinye nje isilwane okumele nje asibulale la endlini. Kwenza ukuthi azabulala umfazi wakhe ayozijabulisa ngaphandle nalala abajabula nabo.
Phosela ukugcina nkosazana Dewa,
isikhwele ukungabi nesibindi sokuthi ahlukane naloyo muntu notshwala buyababusa abantu besilisa ukuthi benze izinto ezimbi. Utshwala kunayo inkinga, umuntu uyenenkinga nengqondo yakhe iyenenkinga nenhliziyo yakhe iyo enenkinga emenza ukuthi azefikelele kuthini ithi ngibulale lo muntu. Kuyinto nje enzeka mihla amalanga, abantu besifazane bebulawa ngamadoda wabo, ama-boyfriend abulawa ama-girlfriend wabo. Yindaba yokuthi amadoda anenzondo, anenzondo enye singayazi ukuthi khona ivelaphi. Ichitha nje igazi abanye abantu abakusabi, uchithe nje igazi kankosikazi wakho, abantu abakho besale nje bengelayo umama kuvuke kusasa maso kuthedlwe sibona ukuthi lapha ngenza imistake loyo muntu sehambile loyo muntu akasekho umuntu othe washiya abakhabazali wathi ngiza kuwe ngoba ngikuthanda ngiza kuwe ngoba ngifuna ukuthi ngibe ligugu lakho ube ligugu nawe enhliziyweni yami kodwa uvuke umbulele ngendaba nje yenhliziyo embi nesikhwele nenzondo nje abanayo notshwala ukubuswa nje butshwala ngiyacabanga ukuthi yizo lezo zinto ngiyafisa nje ukuthi ngabe kuthiwa ngelinye ilanga ngiyakhuluma nje phambi kwemsakazo ngenze ividiyo ngokubulawa kwabantu besifazane ngoba le nto lena yinto nje khona yinto embi yinto esijwayelekile abalandaba nje amadoda nje bayalichitha nje igazi
namhla kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixuxa lonkosazana Seludewa othakazelelwa ngoZulu enkundleni yokuxhumana eFacebook ngilethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngaviki ezayo sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamelikomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli kusihlwa namhlanje inkosi ibe nani namhlanje silalele ilizwi lakhe
usiphatheleni lamhlanje
namhla bemfuna sikhangele ivesi eyaziwa ngabantu abaningi sasiyifunda esikolo uJohane uchapter 11 ivesi 35 ithi uJesu wakhala inyembezi nxa siyaphezulu ngalesi yananzelela ukuthi uJesu wayekhuluma labo Maria lodadewabo lamanye amaJuda nabo Martha bemtshengisa ukuthi uLazarus umngane wakhe kasekho ilizwi likaNkulunkulu lithi wathe babona bekhala lamaJuda ayefika khonapho la bekhala wabubulala emoyeni uJesu kodwa wagcina ephumisela ekhala inyembezi abantu abaningi singene phakathi kwesikhathi sobuhlungu nge-COVID-19 silahlekelwe izihlobo sehluleka ukuyazibeka ikanti njalo abanye sedlula phakathi kwesimo esinzima empilweni zethu okwasidabula umoya isimo esasenza ukuthi kube lokulahlekelwa ngakho ukulahlekelwa lamhlanje engikhangela ngakho kungabe kuyikulahlekelwa okuze ngokufa khathesi abafundisi abaningi kobulawayo siyakhala ngoba silomngani wethu umfundisi uBishop uMdenda owabhubha kukha accident into ebuhlungu kakhulu esasingayimelanga abaningi sasikade sike saxoxa laye iviki yona leyo abanye ade bemmelele ukuthi abuye ku-conference kodwa sezwa sokusiza indaba ezinjalo ngakho indaba ezithusayo ezidabula inhliziyo okokuthi abantu abaningi nxa ubikelwa lombiko wokufa uyabe lokuvuma ungafuni ukukuvuma usale uthi hhayi akwenzakalanga lokho but nanzelela into eqakathekile lapho esitshengiswa nguJesu yikuba uJesu uyatshengisa ukuthi ukufa yinto eyenzakalayo kuwo wonke umuntu oseselapha emhlabeni ngenxa yokungena kwesono ukungena kwesono kusho ukuthi kwaletha ukubhubhiswa kwaletha ukufa ngakho yinto ezayenzakala okwesibili siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wakudala phakathi kwethu ukuthi sibe le mizwa sidabuke enhliziyweni zethu sizwe ubuhlungu omuntu angeka kuwona umuntu oyabe phandle yinto eyenzakalayo njalo into kumele siyivumele ukuthi yenzakale kanti okwesithathu efuna sikunanze ukuthi uNkulunkulu wasinika indlela zokuthi selapheke umphefumulo wethu wedlulele lesi simo indlela asinika yona ukuthi sikwanise ukukhala lapha iBhayibheli lithi uJesu wabubula emoyeni kodwa licina ngokuthi ku-33 uJesu wakhala inyembezi indlela uNkulunkulu ayidalayo ukukhala inyembezi nesikhathi esiningi sikukhangelela esintwini sasithi hayi indoda ayikhali kumele ifele phakathi esifumeni kodwa kumele nxa ungumuntu ukhale kumbe ungumfazi kumbe indoda kumbe umntwana kuyavunyelwa ukuthi nxa usizwa ubuhlungu ngenye into ukhale kube yindlela yokuzikhulula phakathi phakathi kokuhlungu lokho ngakho ukukhala uNkulunkulu wakudala ukuthi sibe le nyembezi nyembezi lezi zenzela ukuthi zitshengisele ukudabuka kwethu kodwa ziyikukhulula ngesilungu esingathi ama emotions uJesu yena wayenguNkulunkulu kodwa engumuntu kodwa simfumana eselahlekelwe ngumngane wakhe uLazarus ekhala ngakho ngifuna ukulikhuthaza namhlanje ukuthi ulahlekelwe ngolahlekelwe ngumendo kumbulahlekelwe ngumntwana wafa abanesilahlekelwe ngumntwana esaphila kodwa angena iganga nje awazi ukuthi nxa uvuka ekuseni uyathola ngaphi ukudla kwabantwana kuba into ekuzwisa ubuhlungu le uNkulunkulu uthi duduzeka
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba lethi ukuphiliswa lokusiliswa kwemimoya edabukileyo ngegama likaJesu baba kufaka iculo elitsha enhliziyweni zabantu abakho ulethe ukuphiliswa nokusiliswa ubakhulule phakathi kwento leyo ebadabule umphefumulo ngegama likaJesu niyathandaza amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Ngali tshona njani umthwakazo muhle Zimbabwe muhle ngiyalubingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMaigobe namhla sisebenza ndawonye lapho umsakazo wecommunity podium ukulethulela lolu hlelo sikhangela inhlupho ezihlangana labasakhulayo emaphandleni ngevike edlule sixoxe lo nkosi khona David owasungula umsakazo wecommunity podium ngedocumentary yabo abayenze ngenjongo yokuthuthukisa izakhamizi zenkaya kuliviki sipha ithuba kuzakhamizi zenkaya ukuthi bakhulume ngalokho abahlangana lakho asizweni okushiwo ngunkosikazi Rachel Ndlovu esinye isakhamuzi senkaya
indaba yesikolo isikolo sisithwala senzima iprimary ingaba seduze emtshatshane la kodwa isecondary umntwana uyasuka ku grade 7 nxa umntwana esuka ku grade 7 obunye abenza inhlanhla angene emncinyane nxa esesiya esecondary uyabe siye emajoyi aye empumelelo empumelelo kuyi 11 kilometers uhamba ekuseni 11 ngambama uyiphenduka nxa ngakusiya phela umnyaka kambe kuyini okungaphuma sibili iqiniso lidle lapha abantwana ngaba bangaki ngathi kakho oyaqedisa isikolo mpofika ku form 4
lapha lisandukuzwa umbono kaNkosikazi Rachel Ndlovu ngokuhlangana ngabatsha enkayi abomsakazo we community podium baqhume njalo osakhulayo owagqiba izifundo zakhe ku grade 3 uThamsanqa Sibanda.
So mina engilesicelo sokuthi ngicelane uncediso ukufunda ngoba ngagcina ku grade 3 yesikolo. So ke engicelane ukuthi lingcedise ngamabhuku ngibembala ekhaya ngapha ngifunde ukubala labanye bazabe bengcedisa ngoba isikhathi sakhona sibi nxa ngafundanga umsebenzi yakhona inzima itholakali.
Hayi siyabonga Thamsanqa sigqiba lolu hlelo zulukandaba asizweni amazwi kaAqueline Nkomo omunye wabasakhulayo okhala ngohlupho lwesikolo
funda empumelele xa usuka lapha 11 kilometers hlanisa lokuphenduka yi 22 kilometers khatshana uhamba lokuphenduka uvuke ekuseni maybe ngo 4 ukuze ngilungiselele ukuthi ngihambe esikolo ngiyefika ngesikhathi sichayise ngo-4 ukuze sizofika ngapha mebhiki yabe sizokulanda ama-8 kuyabe kunzima ukuthi sihambe ngihambe siphinde siphenduke sikwanise ukufika ekhaya sibala kunzima siwatsha ama-infomu ukuthi sivuke sibuyele so besicela uncedo lokuthi maybe kungaba ne-transport yokuthi sithwale sihamba size siphenduke ukuze siphangele loba singathola amabhasikili okuhamba lama-thotch okubala
lawa ngamazwi kaAqueline Nkomo ubekhuluma ngabe community podium ku documentary yabo etholakala ku YouTube phansi okwesihloko esithi Of Elusive Healthcare Education and Water, The Story of Ngai. Njengalokho esikushilo kuhlelo lwethu lwe Live Talk The Connection ngeviki edlule, abomsakazo we community podium kanye labe Citizens Initiative balohlelo lwe GoFundMe lapho baqoqa izimali zokwakhela isakhamizi senkai isikolo lokunye. Abafisa ukuthola ulwazi oluthile hambani ku YouTube kukhasi le community podium. Kwanele kwalamhla mthwakazi omuhle mpapho omuhle silugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo. Sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk at the Connection. Oliver Lisayo ngenjabulo, igama nguMike Hobe. Sodibana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga Mike Hobe. Sina ngesihluka nesihlobo sike sikhangele ebesikhokhela namhlanje. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Abaphilisa uhulumende bachophoza abatsha abakubandla le-ZANU-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa aluphalele kumbe afele ehhofisini kamongameli. Siluqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisayo ngokhiphi situke.